Lokuthejeni ukuthi sibone ngathi uhulumende wethu ngabona kunanzelele ipressure esibekwadini yikho sekebuya ngendlela ababuya ngayo ngoba akususeki ukuthi kwaze kuyegazisa kanjani kuloluyo nihlolongazo ngezindlela izanti ezingamukutela ukuthi kule nto ezenzakalayo isandla sokuqale singakwazi ukuthi kwenzakalani esokudla lazo singakwazi kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kakasele njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi ilizwe lethu liyantengantenga yikho siba nosihlupho olulengehlanayo ngezinye indlela uhulumende amasibona ngathi awuchatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube nani inotiphithwa esithi ubisele emuva lokade ngisobe ukhithiwa.
Ukhona kungenzeka kanjani baba Sibindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena umongameli Mnangagwa engakwazi?
Kona okungenzakaliyo kufunazeleka ukuthi nxa into izaba ngumzondilagazetha inesigabaesigabendawolaniyofisi izifike ekuqineni kuthi yena ngokwakho umongameli akubhalise lokho. So noma sebekhuluma vela kuzuseni ngendlela kuthi ukuthi bazame ukusitela njengayibheka kule mthetho eminingi esiyabhasayo ingena nge-TikTok yikho bazame ukusitela khona. Kodwa we are saying ilizwe leZimbabwe linamasitizesiwazi abakhuluma iqiniso ukuthi hhayi nabana ukhona ebele ngqondo yakenje ukuthi akhanye ukuthi benzelenzo zo-crafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hhayi uZulu kunanzelele wenza umsindo wakwelemoya abavume ukuthi baxolise lapha abaphathi bephambanise khona balungise okulungiswayo kodwa bengatshathi ngokuthi upresident bengakwazi. Sibona ngathi ngokwenza njalo abantu beZimbabwe basibamba njani lesi babona ngathi asicabanga kuyinto ebuhlungu naleso.
Alubana kaze sulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lomthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi, impahla yezibhedlela, ama-ambulensi bekungasoze kube kusaziswa uZulu.
Imbozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sokulengozi. Vele eZimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption. Beso kuzaba nendlela ezinengi zokuba nalezi mpahla zithengwasemthethweni, kube lokutshontsha okune kuzenzakala, kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osafakalanga. Njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni ezingama-public fund uZulu bese kuthiwa angatshelwa. Yikuganga vele khona okona kodwa okungavunyelwa eZimbabwe, okungavunyelwa umhlaba wonke. So-ke thina njengeZimbabwe besesifuna ukuphila ngendlela leyaneyale emuva. Sesedlale zonsuku leyo nto bengaphane ivunyelwa ngoba ile ngozi yokuthi yonke imali esesithengiswe ngabantu yasenza uhulumende kama-public fund. Omunye nomunye isikhathi seZimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho. So eqinisweni vele linto lingasozisebenze ibizenza ilizwe lethu lithwene futhi ngamandla ukuya ngendiwa vele sigabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption iy'ndaba zabo zezinye azihambi kuhle akula-transparency.